abalayo imali yokugada amabhasi ukuthi babuyele ezikolo. Abafundisa ezikolo eziningi silabo lapha labo bazofika kuwona lo indawo esikiyo ukuthi bazoletha izikhalazo zabo ukuthi mhlawumbe inhlanganiso kukhona engakuletha ukuthi bazwisisane. Konke balezifiso zokuthi babuyele baye emsebenzini. Namhlanje emini besihlezi sixoxa silabo, abanye bakhona bebefonelana labafundi ababafundisayo bebanika izixwayiso zokuthi kuyini abangakwenza ukuthi baqhubeke besiya phambili ngezifundo zabo. Ngingakunika umzekeliso wokuthi umbalisi ofundisa esigabeni ezinjengasekhezi ematopo uthe suka esikolo lapha befundisa khona ngenyanga ephelileyo usuke kuyi-$6 ukusuka emsebenzini esiya koBulawayo. Nxa efuna ukuthi abuyele kade esemsebenzini esuka eMaphisa, which is under iMatopo district, esuka koBulawayo esiya eMaphisa, sokuyi-$20. Nxa usukusele ku-$6 usiya ku-$20, kube kanti iholo lombalisi alikakhweli. Lokhu kwenze ukuthi ababalisi abaningi bengenelisi ukubuyela ezindaweni zokusebenzela.
Lisemhlanganweni kathesi, kuyini elikucubungulayo?
Sisazama ukuthi sinothisane ukuthi kuyini esingakwenza kusukusela namhlanje kusiyahamba lelo langa lomhla ka-14 kaJanuwari ukuthi amatisha angaphansi kwenhlanganiso ye-RPUZ azabeka phansi insimbi yokusebenza. Ezinye zenkulumo ezikhona ngezokuthi kuyini esingakwenza nxa sizaqalisa ukukhulumisana lohulumente ukuthi kwakuqala ibhonasi abayitholayo ngenyanga kaNovemba langoDisemba ngomnyaka ophelileyo ibuye isiphelele, ngoba uhulumende wabanika ibhonasi ngaphansi kwalokhu okuthiwa yi-net salary. Kona kumele bayithole ngaphansi kwalokho okuthiwa yi-gross salary. Kuyaqala ngqo kulolu lizwe laseZimbabwe ukuthi abantu bethole ibhonasi ngalolo hlobo. Okwesibili, amatitsha angaphansi kwenhlanganiso RTUZ akhuluma ngokuthi uhulumende ulethe i-curriculum entsha, kodwa abala mabhuku. Uhulumende akalethanga amabhuku ukuthi bencedise ukuze bafundise abantwana. Nxa waqalwa ukuthi zonke izisebe zikahulumende zihole imali yamadola asemelika, kuzakwenza ukuthi impilo ibe ngcono. Labazali lapho abasebenza khona labo nxa bengahola leyo mali kuzakuba ngcono. Yikho esiceda ngakho namuhla.
Ngibona ingani uhulumende uzakwamukela ukuthi ababalisi ababuyi esikolo ngoba bengelamali, njengoba nxa umuntu eqhatshiwe elomlando wokuthi aye emsebenzini?
Esikwaziyo ngendlela uhulumende weZimbabwe asebenza ngayo yikuthi uzaqala uhlelo lokwetusela ababalisi, njengalokhu esetusela amadokotela, njengalokhu esetusela omongi labomongikazi, ukuthi nxa bengabonakali emsebenzini uzaqala ukubaqeqesha. Sesixhumane lamadoda ethu ukuthi ahlale elindile ukuthi asize laba bantu abalwela amalungelo abasebenzi ukuthi bangahlukunyezwa nguhulumende. Esilalo kakhulu yilelo lokuthi uhulumende ufuna ukuya kulokho okuthiwa i-National Joint Negotiating Council, kube kanti nxa wabala i-Section 65 e-Constitution yeZimbabwe uveza lokho kumele kuthiwa yi-collective bargaining. Nxa uhulumende weZimbabwe ngadala ukuthiwa yi-collective bargaining council, kuzakwenza ukuthi zonke inhlanganiso ezisela abasebenzi lokho kuthiwa yi-trade union yesilungu zihlela abantu ezizabagcinela ukuthi babe khona bakhulume bemele lezo zisebenzi. Kube kanti i-National Joint Negotiating Council ilabantu kuphela abangu-9 isiyagalolunye abavela enhlanganisweni yezintathu. Esikuqabelayo ukuthi ziningi inhlanganiso zabasebenzi ezinye zingayilali lokuditshwa. Sikhona ezisebenzela abantu abakhangele ukuphuma lokuntela elizweni, i-Immigration Workers Union ethwanyelwa baba uNkosana Mthunzi, layo isithe izaqhazana lathi ngoba bananzelela ukuthi kuqakathekile ukuthi uhulumende enze njalo.